ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 13 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje, iCommission yebona ngokhumisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission ihlangene lomphakathi kobulawayo, yena oveze ukuthi ufuna uMongameli Mnangagwa ethule emphakathini ukuthi sokungakhulunywa ngodaba lweGugurahundi kulokwenza lokho ngasese.
Sina sizintandane zeGugurahundi okuningi esingakutsho abazali bethu abasekho kathe semhlabeni, and angiboni ukuthi president wethu lo uzasincedisa kathe.
UMongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamuhla ukuthi ufuna ukubona abantu beqhuba ingxoxompikiswano ngodaba lweGugurahundi. Uthi lokho bengakwenza kumaphephandaba emsakazweni, kumabonakude kanye lezinye inkundla zokuxoxisana. Ibandla le-MDC lithi iqhubeka kuhle imihlangano yalo lapho izigaba ezikhetha inkokheli ezizancintisa kwizikhundla ezishiyeneyo emhlanganeni omkhulu weCongress ngenyanga ezayo.
Siyazi ukuthi kubo Manicaland, oMasvingo, oMashonaland Central kakwenziwa ukhetho, United Kingdom, South Africa ngikhona kuzanje ukhetho kulala kumaviki alandelayo amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yemidlalo yenguqu lizazizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance kanye lomphakathi kobulawayo bahlangene eBrethren in Christ Church kobulawayo namhla leCommission yebona ngokukhumisana umlotha yeNational Peace and Reconciliation, lapho abantu abaveze ukuthi bafuna uMongameli Emmerson Mnangagwa ethule emphakathini ukuthi sokungakhulunywa ngodaba lweGugurahundi kulokwenza lokho ngasese. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okunye okuphume kulomhlangano yikuthi abantu lokhu bengakhululekanga ukukhuluma ngodaba lolu bese sabela ukuthi mhlawumbe benganyamalala. Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uqonqosele abantu ukuthi baze ngobunengi babo lapho iCommission yeNPRC ikhulumisana labantu abathinteka kumbhuqazo weGugurahundi. Umnumzana Dumisani Mpofu obemele iZimbabwe Christian Alliance uthe ukukhuluma ngokuhlupha abantu kwenza banelise ukuthi bebhodle.
Abantu bafuna ukubhadala ngoba ukubhadala bakufunela ukuthi bafuna ukwenza imali. Bafuna ukuqalisa impilo kuhle. Kanti vele sintwini umuntu angakuphambanisa siyahamba enduneni kufike kuhlawuliswa imbuzi. So kumangalisa ngani into zeGugurahundi. Abantu bathi nanaka kube le development as compensation. Kakutakunjele sibili, ungafaka umgwaqo ufake ithara, mina ingalo yami yaqhamuka engabambekiyo izabamba njani isithwala. Kodwa unganginika imali nje ukuyathenga lokho kuthiwa artificial arm, ngibambe la mizinto ngiziphekele inkobe zami.
Umnumzana Mpofu wengeze wathi abantu abahlaselwa kuGugurahundi bafuna ukuhlawulwa imali ukuze benelise ukuqala kutsha impilo.
I-dialogue ngesiNdebele sitsho ukuxoxisana kwabantu ngento ezibahluphayo, ezibahlukumezayo. Kuyanceda kuhlelo linjengalolu olwabehlelayo lweGugurahundi ukuthi abantu bakhulume ngokugcweleyo okwenzakala kibo. Njalo kuyancedisa ukuthi abantu babe bacacile ukuthi into le yayinkulu okunganani. Lokade kweyisa acinezwisisa ukuthi hayi asonto yokweyisa. Kuyancedisa futhi lokuthi laba abanye abasebefuna ukuzenza bona labo abahlukunyezwayo kugcine kucaca ukuthi balamanga. Into yokubulawelwa abantu, kubukela abantu bebulawa, inzima njengephupho elibi. Ungakhuluma ngayo kuyakunika ithuba lokuthi ubhodle.
Umfundisi uSinothi Ndlovu oyebandla leNational Patriotic Front uthi kuyadingeka ukuthi kube labantu abavelela kwamanye amazwe nxa kukhulunyiswana ngodaba lweGugurahundi.
I-commissioner le yes singathi iqondile kodwa ke kuyadingeka ukuthi kube labanye abantu abaneutral abavela ngaphandle kwamazwe abaza kwenza ukuthi khona okuphume lapha ebantwini kuzwakale kuhulumende njalo kuzwakale futhi langaphi langaphandle kwelizwe ngokubana laba kasibathembi kakhulu ngoba uhulumende lo onguye obathumileyo ulesandla futhi kibona laba bantu uyabakontrola so kasilathemba lapha.
Omunye osakhulayo oyintandane ngenxa yeGukura Hundi uNomsa Ndimande uthi yena kaboni ukuthi uhulumende lo angancedisa.
Thina sizintandane zeGukura Hundi okuningi singakutsho abazali bethu abasekho kathi semhlabeni and babe sitshela izinto eziningi zayenzakala eGukura Hundi babe abuse and physically, emotionally and kathi sokuthi singakhuluma okuningi bona kabasekho kodwa sisebuhlungwini ngoba kabasekho lapha emhlabeni. Angiboni ukuthi president wethu lo uzasincedisa kathesi.
Umnumzana Prince Ngqobizitha Zitha ongumgcini sihlalo we Peace Committee yeZCA uthi kubalulekile ukuthi umongameli aphume kumabona kude ekhuluma ukuthi abantu sebengakhuluma bekhululekile ngodwaba loGukura Hundi.
Thina siyafisa ukuthi ngawo president uyama ku TV akhulume ukuthi khona ye abantu izimbabwe wonke abantu sebekhulekile ukuthi bangakhuluma loba yini into ebahluphayo ekhulume ku TV abantu bonke bebona njalo futhi nxa kungaba issue yeGukura Hundi akhulume sobala ku TV abantu bemuzi ukuthi o president ngelanga elinje wathi ngoba i clip ingcono ngoba le court iyasebenziseka but nxa kuthiwa ekhulunyelwa ngabanye abantu akuzwakali kuliqinisa.
Okunye okuphume emhlanganweni lo ikuthi abantu abathembi ukuthi uhulumende engaletha ukuthula lokukhumisana umlotha ngoba ezinye inkokheli zakhe ezigoqela umongameli Mnangagwa ngokwakhe zaziphathekile kuGukura Hundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usegcizelele ukuthi ufuna ukubona abantu beqhuba ingxoxo mpikiswano ngedaba lweGukura Hundi. Ugatsha lolu luthi umongameli Mnangagwa uthi lokhu bengakwenza kumaphephandaba emsakazweni kubomabonakude kanye lezinye inkundla zokuxoxisana. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi kungxoxo lentatheli izindaba ebimayelana lomkhosi wokunanza ilanga lapho eleZimbabwe elathola khona uzibuse Independence Day ezananzwa mhlaka 18 ngeviki ezayo. Kodwa abanye abaphendulelo umbiko enkundleni yokuzilibazisa yeTwitter basolile bathi awisikho ungxoxo kuphela efunekayo ukuthi abantu bekhulume ngayo kodwa kufanele kwenziwe kukhitshwe imbiko eyayivelisi yethuliwe njengeChihambakwe report njalo abantu behlawulwe. Ibandla leMDC lithi liqhubeka kuhle imhlangano yalo lapho izigaba ezikhetha inkokheli ezizancintisa kuzikhundla ezijiyeneyo emhlanganweni omkhulu weCongress ngenyanga ezayo njalo isigaba seMashonal and Central yiso esilandelayo. Umkhokheli waleli bandla uMnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu esiqhutshiwe ezigabeni ukuthi ancintise esikhundleni sokuba ngumholi waleli bandla. Isigaba lezi Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands, Mashonaland West, lakhona pha eMelika. Lokho kwenzakala ibandla leZANU-PF, lalo lisithi umhlangano walo we-18th ZANU-PF National People's Conference uza kwenzelwa eMashonaland East ngoMpalakazi kuDisemba kuwonalo umnyaka. Njalo umbiko lo wethulwe isiphathamandla saleli bandla isikhulumeli salo uMnumzana Simon Khayamoyo. Igesizwe okunengi ngodaba lweCongress amalungiselelo ayo kungxoxo lesikhulumeli sika Mnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda.
AmaCongress ayizigaba ayayenzakala kumpela nsonto nalele evike landelayo siyazi ukuthi kubo Manicaland omasingo omashonaland central kakwenziwa ukhetho United Kingdom South Africa ngikhona kuzanzi ukhetho kulala kumaviki alandelayo amabili ngibonani izo lezi ndawo esezisele kodwa okhanya ngani iCongress ye-MDC amalungiselelayo ahamba ngendlela enhle kakhulu. Abantu bayazikhethela umuntu abamthandayo abafuna ukuthi abe khona kuleso sikhundla bekhetha beyi-province. Ngakho lanxa umuntu echilo ukuthi yena uyafuna ukukhethwa nxa engazanga akhethwe ngabantu abantu bengathanga bayamfuna ukuthi abe khona ibizo lakhe libe khona ukukhetho usuka aswelakale. Kungasenani-ke okunye okukhona ukuthi abantu bavunyele ukuthi batsho ukuthi bona bakhona ukuthi bakhethwe.
Umnumzana Chamisa uthini ngosokwenzakele? Sibona ukuthi ukukhethwa yena njengomkhokheli osokwenzake.
UPresident Chamisa ukhuthaza amalunga wonke ebandla le-MDC bandla likhokhelayo ukuthi athokela phambili senze umsebenzi wawo ngendlela emqoka, ngendlela elokuthembeka. Njalo ngendlela yenza ukuthi ibandla libe lokubambana kungabi lokusolana kuyiwa phambili kube lokubambana. Njalo uyakhuthaza laba abaphathekayo kukhetha ukuthi bangamele ukuthi bathabe nje kuphela ngoba kukhethe bona, kufanele bananzelele ukuthi bathaba ngoba izinto zebandla zihamba ngendlela enhle njalo ngendlela ethabisayo. Balungisele njalo ukuqhubekela phambili besebenza lebandla ngoba awuqakathekileyo ukuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe libe lokuthula njalo lokuphumelela. UPresident Chamisa uchilo njalo namhlanje ukuthi hayi uyaphatheka kakhulu ngendlela ilizwe leZimbabwe lingayo kwezomkhonomi, ngendlela izinto eziwa ngayo nakwezombusazwe. Ngakho ukhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi lanxa besenza ukhetho kubandla le-MDC balandelele ukuthi umsebenzi ophambili umkhulu njalo udinga ubukhokheli obujulileyo njalo obaziyo ukuthi elizwe likalungiswa kanjani.
Lo umnumzana Nkoleleko Sibanda isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Inkokheli zomdabu entephe eGwanda zikhuthaza uhulumende ukuthi anikeze umsakazo wentephe community radio station imvumo yokusakaza. Lokhu kuza ngesikhathi sokule minyaka elitshumi selokhu kwakhwezwa isicelo sokusakaza kuhulumende. UAlbert Ncube usipha lolu daba ekhonale entephe.
Isicelo lesi sivele lapho kunanzwa ilanga eladlulayo eleWorld Radio Day izolo, lapho inkokheli zezigaba ezikhulume ngalizwi linye zisidiso kuyisikhathi sokuthi uhulumende avule amagagasi avumele lumsakazo omphakathi ukusakaza. Intephe Community Radio Station yacela ukuthi ivunyelwe ukusakaza ngomnyaka ka-2009 kodwa kuze kube lalamhlanje uhulumende obikwa engakasamukeli lesi sicelo. Ekhuluma kulombuthano umnumzana Wilson Mabhena obethunwe induna uNhlamba uveze ukudana okukhulu ngokungavulwa kwalumsakazo esiduzulu kumela lwise uhulumende aza yamukela isicelo sabo.
Ukuthi kunini lokhu kuzakwenzakala nini kuya kuthini? Amandla engwenya asemanzini lina sigaba esithe gwaqa khonapha nxa intweni lingayemukela ngokujabula izabuya layo ngokujabula. Njalo bemphathisile ukuthi ngizelibikela ukuthi uletha ukubonga kumangalisayo njalo ezakuthi ajabule nxa lokhu sokuthe kwathi phaqa kwaba khona phakathi kwesigaba.
Umnumzana Phineas Maphosa ngukansila kaward 14 entephe uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzaletha intuthuko emangalisayo kulesi sigaba.
Sinceda ngokuthi sisakaze izindaba eziphakathi kwehlaba ezentuthuko yethu, sikhangele nenhlelo zonke ezokuhlala sinikene sonke isikhathi ulwazi lwalokhu lalokhuya esikuthi information dissemination. Then okuqakathekile sikukhangeleyo ukuthi le nhlelo zezikolo sizabe sizazinxusa zingene phakathi ukuthi abantu abethu bezikolo bafunde izifundo ezisuka kumsakazo. Kuncedi njalo impiko ukubikelana okusihluphayo ezigabeni, ukubikelana lezi ngxoxo esingazifaka phakathi kwabantu ukuthi bajayele ukuhlala bexoxisana in form of dialogues.
UNkosazana Refilwe Dube isakhamuzi sentephe njalo ngusomabhizimusi uthi izakhamizi zentephe zilinde ngamehlo abomvu lomsakazo ozalondoloza amasiko azo.
Sengathi yena umama uMonica Mthwangwa owe-Ministry of Information and Publicity ngani angahle avuke enze kwenzeka igagasi libuye kuma wazi etu wonke ongu-5 sila ibulamba community arts lapha enza izimanga sithanda ukuthi izwakalelayo emagagasini singabe sisizwa waka uyaweka kuzogarapano siyafuna ukuthi ibulamba izwakale
umlingiswa eJawanda community arts umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi abaphila lobugoga balakho ukuthola uncedo nxa izikhalazo zabo zifinelela emsakazweni
ma ingaba khona intebe community radio station inkinga zethu zingaxazululeka ngcono ma singakhona ukuthi sazisane i-community radio station ingcono khatshana kunodlulisela ingcono khatshana kule WhatsApp inxa ukuthi ifinyelela wonke umuntu olazo isiqiniso ukuthi abambe lawo magagasi siyayiqhuquzela siyayikhankasela njalo i-community radio station particularly intephe community radio station
umnumzana Kenneth Magwala ngumgcini sihlalo entephe community radio station uthi ukutshintshwa kweziphathamandla zikahulumende njalo nje ngezinye zezizathu ezidala ukuthi bahlale isikhathi eside kangaka bengelayo ilayisensi
so uhlupho besihlangana la ukuthi kuyathi nxa silomunye esimkhangeleleyo ukuthi uzasinika license atshintshe uminister of information kutshintshwe lathi hayi nami ngisaqalisa njalo njalo okokuthi ngasi kusiya ngokuya ngase sayithola ilayisensi besifisa ukuthi ngayinto leni iyaphumelela ke sizizwe lathi ukuthi kanti khonapha sivuke kusenzakalani vele into esiyifuna sifuna inews zalapha yokwenza abantu uzibone sebecina bethi ah ukuthi uzuzwa into ezenzakale embe eHarare ngcono uvule istudio seven wena iyabamba yonke indawo
urhulumente uthi uzimisele ukuvula amagagasi njalo uzavumela imisakazo yesigaba lonyaka ukusakaza okwamanje umsakazi womphakathi wentebhe usebenzisa indlela zokuxhumana ebulenjini ezijeneyo ezibalisa iwhatsapp ukuhambisa imbiko ngimele istudio 7 ngisemajawundeni entebhe ngu-Albert Ncube
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise yona elilunga lomanyano weMathebeleland Collective osanda ukuhlangana lomongameli Mnangagwa bavumelana ukuthi kulungisiswe udaba lwesehlakalo seGugurawundi ngokuthathela abantu incwadi zokuzalwa kanye lezifakaza ukuthi abanye babulawa ngalesi sikhathi ama birth certificate lama death certificate okuyilo udaba esiqalisa ukukhuluma ngalo
faba de bathrelend ngakhangela ukuhlelo esilenzayo lemfundo iright education lezinto zemfundo ukuthi abantwana abanengabayi ezikolo ngoba kawala ama birth abazali babo basuka babazali eSouth Africa kumbe babachiya bengena ama birth nabo bevele bengelazithupha kusuka i-generation to generation ukuthi vele umzali yena kalasithupha ngokwakhe ngoba ugogo kalasithupha umzali kalasithupha nabazukulu sokulandelana kanjalo so luhlupho olubhahileyo kakhulukazi
manje labo abanye abathi laba bangalazithupha ngenxa ye-gogrowund udaba lolu bekumele luqale kube lokuxolisa lokunye okunjalo kungenziwa ubona ingani lokhu kuyadingakala yini kumbe lina belifuna ukuthi abantu beqale babe lencwadi zokuzalwa andubana okunye kuzakhulunywa
sekunanzelele njengeMathebeleland Collective sekunanzelele ukuthi ukuphola kwabantu ngesehlakalo seGugurawund asoze kube into ephola kanye kanye njalo ukuxolisa abantu bebekhithi bese sizini beqhubeka ngensungu uhulumeni akaxolisi siyaxolisa kathesi kodwa engenzi lutho sesihlela phansi njengemathebeleni collective sakhona asibe nesiqalo ngoba bekuthuliseni ababona kungcono ukuthi wena abantu labe ngaleba ngamabhethi ngoba ngakhangela inkulumo lethi siqalisile ngeGugurawund ikhangela into eziningi kakhulukazi ikhangela kuqala ukuthi kulabantu abale kuthaya lolu kulimala asephila le nhlungu zeGugurawund bathaka balaphi zabo balokhu bezelaphi ngezinye zezinto esizithole ukuthi kumele sibadingela abantu baqase kwelathi nendlela esikuhlele ngayo kuindlela eyiyo yinyathela la kuqala ukuxolisa kuzabuya ngoba kathethi uhulumende engasuka thona ba hayi siyazisola sibili ngokuthi iMathebeleland kwabulawa abantu le-Midlands ngeGugurawund kale isiqonile sibili kuphele khonapho abantu bengelathi kodwa nxa abantu beselatshiswa imoto iyakhuluma kuyi-strategy dialogue with the government u-ED, u-president of, ngithi with government, u-ED, njengoba dokotela yena sawona ukuthi uzohambisa njani ukhabinet la ku government so uhambisa njani ka so isiqalo lezi ande labo nqabe futhi bathi bafuna ukuthi baxolise ngokwabo lokho asizoku affecte thina sinokwenza
konke nje ukuthi bafuna ukuvuma ukuthi la ngempela kwenzakala ngoba lokho sokungani ikukuvimba nje ingani into engenzakala
imathewele ni collective zahlala phansi sasicoba kulesigaba sokuyinye ngisengathi policy zokwamanqeba lekuthunukala esihlongisiwe kulesigaba le-equalizers ngoba kakhala uhambo lwethu siqala ngo-2017 up to kathesi sibhala ukuthi kasivele sifunani sisuggesta lokhu lalokhu lalokhu so kukhona sukuthi uyiphonga ukuthi kuvala akuvali angiboni into evalayo ngoba ungakhangelayo concrete yami siyakhuluma ngokhona izambezi water project udaba lwamathebe yilenze ufuna kwenziweni ngalo ama-zipra properties athathwa yinxasegoogle round sifuna kwenze zilethu asihlala sacubungisise njengabantu abahlala lapho asikhulume ngokuthi asikuthi siphonga ukuvuka sathe siyabona umongameli welizwe sesiphonga ukhuluma layo siyakwazi lapho siyakhona and zamanyathela and you are driving this thing thina ngokwethu
kulabesifazana ababikwa badlwengulwa ngalesi sikhathi njalo kulabantwana okubikwa bazalwa ngalesi sikhathi khona kufakwa kodwa yini eceleni kumbe konke ukufakwe njengesehlakalo sinye
ukungena epolisini kwamanxeba lokuthi baphatha njani laba bantu ngakhangela bona bepolisini sikhulume ngecounseling ngoba kunje abantwana labo babengakwazi ukuthi khona nabele lapho mhlawumbe ngisahlakalo sokuthi kwenzakala so even khona ukuthi kuzaba loku kungcwatshwa kuthi abantu lama-expert within i-collective abadila ngakho nxa abantu befuna singabanika ilinki kumbe sibanike i-compete yam bayithola online kumbe abakobulawayo bayithola physical abantu babalisise ngikhona bezaeasuthiwa bacubungule ba-criticize into abayibalileyo ngoba kathesi abantu abaningi ba-criticizele emoyeni baqala bathi ye emathebeleni sesithengiwe ama-civic sesithengisile sithengiseni asinhla sikhala sithi waba le-google round ngoba into enesinazelile ukuthi khona udaba le-google round bele sesesedwa kakhulu ngalezo mbangazi bethi ma sekusiya kuma-campaigns baqasa ukuthi ye i-google round i-google round abangumsinda wakho abangumsinda wakho angantu abale ndaba ngakho bafuna ukuthi bakhampeyni ngakho asingwa ama-victims qhubekele singama-victims e-google round sifuna ukuthi ibe ngama-survivors ukuthi yes kwenzakala kithi sesifuna ukwenzeka lokhu lalokhu 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 singaqasa ukuthi abantu laba abalimazwa i-google round abaphila lokukhubazela ngenxa ye-google round singaqasa ukuthola ukwelathwa kwamahara thina yi-first step kulama-consortium sila yenziweyo okuthona ezizwithini siyafeeling ngaheding sabona
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza yona ekumanyano weMathebeleland Collective asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha okwamanje sesilitshiya ezandleni zikachris kande westudio 7 okwesikhatshana esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Lingali tshona njani izilukandaba mthokazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gandhi Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakobulawayo enkulumane Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ye, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela manyathi ukuthi impilo injani lezinsuku ikakhulu sikhangele ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Intengo zikhwelile kakhulu lapha ezitolo ngoba khathesi ungakhangela maybe ngakhangela into esidla nsuku zonke isinkwa sikhwelile olalo ngesisithenga nge-$2 ezitolo kwezinye indawo ade ukwansi usithenga nge-$85 kodwa khathesi esiyi-$2 ezitolo isinkwa nje kuphela esisithenga daily i-cooking oil ungayikhangela kulezi nsuku yi-$12 echiphe khona $13 kodwa isitholakala kodwa intengo yakhona yiyo esisuke yakhuphuka yaya phezulu kakhulu So izinto ezizo ezinkoka endlini izo esuke zakansa zayaphezulu singakwasi khona iholo lethu lokhe linjalo lokhe kungela mahluko kukho kodwa izinto lokhe zikansa siyaphezulu asikwazi ukuthi khona maybe isikolo zivulwa siyavula amahlizi wona eminjani.
Ye siyakhumbula ukubana ngenyanga kazibandlela uJanuary kuze kube lokutshengisela izitolo ezinye emalokitshini lakhona ngapho ohlala khona enkulumane zagqekezwa zavalwa okwangathesi sezisebenza ukuzwayo na.
Yes, zifakile izinto zona lezo ezizo ezimqoka zikhona ziyatholakala kodwa amanye ama-shops asephumula lokhu engakaze avule because abantu babethisile. Thina kithi enkulumane 12 kwaba yinhlanhla yokuthi abantu basuka banjani babulala kuphela izinto abazange bathisa ama-shop. Kwezinye indawo abantu vele babesebenza ukuthi babavulele kuma-backdoor bangene kuhle bengazange badilize babhidlize khona lapho e-shop. Kodwa thina kithi-ke kuvuliwe izinto zona lezi ezinye ezizo zimqoka zikhona but okunye uyadinga ukuswele okunjengamezi njengabo-stay-soft into njalo azikho but ama-basic things izo ezikhona kithi ema-shops.
Manje ngokubona kwakho nxa kungaqhubeka umumo unje asithi inyanga ezisithupha ezilandelayo kuzakuba njani?
Mina ngesaba ukuthi nxa umumo ngalokhu uqhubeka izinto lokhu ezisikansa zisiya phezulu maybe abantu bangatshengisela ngenye indlela futhi enzima kakhulu othi engokungacina kuthathwa abantu kube baba bafaka phakathi kwamathaba abathise ngoba isimo lesi sicina siphusha abantu ukuthi khona benze izinto ezinzima kakhulu ezingajayelekanga ngoba thina eZimbabwe besingakaze sitshengisele maybe size sitshisa amathaya kodwa lo nyaka sikwenzile ngenxa yokuthi nesimo ekade sikhona. So khathesi nxa kungaqhubeka kusiya phambili ngesaba ukuthi maybe abantu bangacina betshengisela ngendlela ezizo ezingayenziyo kufine sesenza into esingayijayelanga ukuyenza ngoba nxa singakhangela konke khona lokho I think maybe okunye ukuthi vele lama-TV sesibuyela ngapha o-SABC so that silokhe sikopa indlela abatshengisela ngayo next thing ngesaba ukuthi maybe singacina maybe abantu sebecina betshengisela bacine sesitshisana labantu abaye besesabe sicabanga ukuthi maybe baba-adviser i-ofisi yabo besenza ukuthi thina siphile nzima.
Ye manje ngokubona kwakho kuyini kanti okungaba kusenza umumo uwome kangaka yikwehluleka yini kwababusi?
I think okwakhathesi abantu abaningi siyakhalaza ukuthi hhayi abasibusayo sebehlulekile. Mina engibona ukuthi kungabe kuyimbangela yokungahambi ukuthi khona maybe uhulumende wethu kalakho ukuthi abuye azosizwa thina ngakho asikhangele azwe izikhalazo zethu a-adresse okuyikho abantu abakhala ngakho ngoba khathesi sale sokhe sisizwa kunyuze ukuthi khona we are open for business kodwa singakhangela isimo esiyiso esiphansi esiyiso thina esisibonayo abantu abaphansi ngapha kunzima kakhulu and kuba nzima even I think like ama-investors usabuye bazofaka imali yabo thina ngapha sikhalaza kakhulu. So I think uhulumende mele abuye kithi ananzelele thina izikhalazo zethu esikhala ngazo njalo ba-adresse lokho esiyikho sikhala ngakho ngoba khathi singakhangela izinto ziyaqansa but akunanto abayenzayo and abantu khathi sesicabanga ukuthi maybe uhulumende lo okade ophumileyo ubengcono kulalo sekhona ngoba khathesi nangazi izinto sicansi umongameli kasholutho umongameli yabe lokho ezithulele. So thina khathesi besinesikhalazo sokuthi khona ngabe bayezwa izinto esizo esikhala ngazo ngapha thina babone uhlupho esihlangana lalo babone ukuthi sesiphila nzima ungakhangela ukuthi isithebo i-2 kg yechicken owawuyithenga maybe ngabo $6 khathesi kunje iyi-$15 $17 abantu baphila nzima abantu badla nzima kodwa maybe okunye ukuthi khona amaZimbabweni siyaqinisela ungaze kube yisiphi isimo esikiso sinakho ukuthi sibekezele siqinisele ukukhanya ingane zonke izinto zingcono kodwa-ke okukhona ukuthi siphila nzima sidonsa nzima.
Hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli.
Hayi balaleli ngiyalivalelisa ngisithi khona hayi asibekezelele nini kumbe kuzaze kulunge asazi nini kodwa singalahli ithemba.
Hayi kuyezwakala sibongile.
Hayi lathi sibongile.
Loke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakobulawayo enkulumane ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale igama lami nguChris Gande.
Siyabonga Chris Gande. Kwezemidlalo iTel 1-0 iZPC Kariba 1 iChicken Inn 2 iDynamo 0 iHarare City 3 iHighlanders inqotshiweke 1. Lingakhohlwa njalo ukuthi iyaqhubeka umkhosi weNational Arts Merit Award inama. Olivalelisayo
Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Is ready to offer him